indaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
lamukela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kumfumfu 2022 igama ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebelenyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwelebhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika 36.7 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokho kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomitshi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba ukukhona indaba ka honorable Job Sikhala labanye bakhanyathini labana ipolitikali asondaba esingathi criminal yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-CCC u-Advocate Nelson Chamisa sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalelwa isikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu wakuqala. So bebephuza becala ukunika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDouglas Mondora onguye abasebenza naye. Yikho-ke kumangalisi-ke kathesi njengoba uDouglas Mondora esehambile-ke uJob Sikhala bala ukumbona yikho sokuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Mhlambe thina simanze ngaso simumumo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befithi ukukhulumisana naye bebuza okuthile akumelanga-ke avale umlomo ale ukukhuluma nabo. Kunezibotshwa ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyalelwa-ke ukuthi akhulumisane nabo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanuqefu lo emasontambo somnangako.
kodwa abe ZANU-PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho ngisho la uhulumende uyakulandula lokho
bayakulandula phela umphakathi wazombambeloya ngingavuma ukuthi ngiyaloya ngiyathakatha isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kati ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile yatsho ukuthi ngitshontshile imiphakathi lesela kakuvumi ubugebe ngoba yabe benzakele yikho izanupefa sozasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankuke phela la bantu batshayela izwe lonke sisiya kuma-bielections sibone iflabusi belinyazwa honorable profa sibonile ikhezi belinyazwa honorable phulu vele kusebenza kwezanupef ukuncindezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ubugebengalo kuwona kwabo abakwenzayo kodwa into nje yabe isegcekele
umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC kobulawayo Inhloko kahulumende wakwelePhilitane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakwelePhilitane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithani wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwelePhilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lolu daba lobunkobo ludaba olunzima kakhulu ukugazena noma ngithi ukubusa ilizwe laseEngland akusiko lula ngoba lapha England babunkomo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungang ukuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batshengisele sobala akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leEngland linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. Ulesitrasi ngemva ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho kwathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela nezimali kukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo layo ehamba.
Isimzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ukuthi kusasa ingcaba ngcoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani uzothatha isikhundla sakhe ngoba into elekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade lokhu ihlokoma injalo kodwa abantu kade bayecabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela elekade ibusa ngayo kodwa ke laye angazange avume ukuthi atshintshe lokhu akufunayo yingakho lakathesi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka prime minister ongeyoza ngena ayifiki ukuthi kuyafanele ukuthi kukhethwe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efanele ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa ke okwakathesi kuzabe yinto efanele ukuthi yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengaleyo esabona yena uLuTruss nomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
Yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka kungenzeka yini lokho?
Kuyenzeka ephenduke kodwa ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengamfaka ibizo lakhe njengalokho esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-politicians aphumileyo abayisebenze sebefisa ukuthi njengalokhu okwakithi ezimbabwe ukuthi abayisebenze bethi hayi umgabi wayengcono kukathi sekusaseyinto efana nayo abanye sebecela be-opta for uboris ngenxa yokuthi sebebona engathi uLuzithase yena ube ngumuntu ofike wangena wabe confused kakhulu nxa bekhangela mhlawumbe babona engathi akusela muntu oyabe e-properly qualified kuhle ukuthi ahole ilizwe yingakho mhlawumbe sebengagcina be-opta for uboris kodwa-ke khona uboris nge-pressure angena kiyo angibona ukuthi yena sengakuyaphenduke futhi njalo kwezokuphatha
umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele eZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangothi olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Program, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kamfumfu kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wetsa, Mutsi, Bikita, Chili, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala ecina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi lenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing
ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima. Indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhla ngiyathaba ukuba siza kupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP City. Inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingelamizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zabo abazikhangelayo kodwa engikubonayo ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa ukuthi ancede umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munemunye zamadola 9 million ezazenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lumnyaka ka-2022 elemelika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uZulu weZimbabwe. Abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza eleZimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokuswelakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ubikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharela amafutha ezimota 15 million barrels asezipaleni zelizwe ezestrategic petroleum reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokhu ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokhu emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ibika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika, $1 billion, emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa amabhatri ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo, inhloko kahulumende lamhlanje ubikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna abisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Bedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuza qhamuka udlakela olukhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. ngoba niyabaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le Triple C. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. UChuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanu PF akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozabazayo. Ngisho ngabe abantu bezanu PF basho bantu kumele babazibonele bodwa, kodwa nxa kwenzakala into nje encane ngalo ku-Triple C maywe sokungamadala sesikhuluma ngako emarediyweni kuzofika e-America kona ngabe ku-VOA all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho ukuthi khona ngiyalishona kakhulu ngoba yi-tribalize nxa indawo ngenxa yindawo liyabanzi kakhulu konokwana kubrida enyinzondolo leyi engayeyanecessary okumele ngabe lina liyangitho amenikhangela eRwanda ngayo igenocide yano yaqalisha yini into abelizenza umuntu ekhulumele eceleni eseredieni abantu belilalile. You do not understand ipower elilayo lento ento abelizindaba nxa lipho ngokukhulu into eyi-reckless liye zithi kona abantu laba ke behlale beqhamana kuphela. Asizameni ukufosa umoya wokuzwanana lokuvuma ukuthi hhayi nxa omunye ebone ngendlela enze akusho ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe. Mina nxa ngibona ngendlela enje akusho ukuthi asiyamela ngasikhulumisane kumbe asiyamela ngasikhiphana namasawudo.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hhayi la bantu-ke abazintathela izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yibangani babangela lokhu, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzebe?
Ngingatsho wami umbono ngizaresponda nale indaba ekababa uChuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi uHonorable Thofa uchayo abacreate ngastory ngabantu bezano abambe bayachaya uHonorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi ibandla lezanu libehave ngale indlela ngoba vele nathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence, yikuthi nje i-structural or it's embedded within the organization ukuthi babe violence. UChuma ngumuntu engimaziyo, angizake ngizwe kuthiwa uChuma wenza i-violence. Nabazali bakhe uChuma nyabazi, kanizange nje ngizwe kuthiwa umdala uChuma wakwenza i-violence iloba nini. So balutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungele, kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengabo uChuma bayikhondeme ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakalethiwa zi-bi-election. Ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east nabantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto bengizama ukuthi ngikuqashe khona ukuthi thina ama-analyst lapha e-studio sifikaphambanise into lokho. Ngikutsho ngani ithi mina iye udlame lwenzakele, kodwa phela ngalusenzakala asidingisene ukuze ukuthi sikuwe lapha phela ngoba sike senza ibhayethi lapha koMlawayo endlini konapha eduze lapha kuwakuthelisa. Bashaya abantu bezanu kulabogogo ababili lamanye amakhaya amabili nabanye obaba nje abantu abathathu abanye baze ba-admitwa e-UB H nabantu. Akukazange kube kukhulu indaba naleyo kuma-studio seven kuma-social media kwaba yindaba yangokhulu ngambijama yadlula yabo, kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elemndeni
Yes,
yawuza kakhulu Juma. Kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenzweni.
Kuyazukuya phambili ngendaba ye violence. Ikuthi silungise iculture yethu ye politics, which is where esilenkinga khona. Abantu bahloniphane. Uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe. Sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable. Uma uthuma uyamazi honorable Thofa. Akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulopheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu njengaye. Umuntu ongeke abulale ngisho impukane. Kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayilela kubingelele.
Umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe. Obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika uBathabile Masuku.
Kungaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebenza banjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube omgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Residents Association eCountry Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamuzi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe leplan B ngoba nganya mandlovu akwafa bakithi isebenza.
Unkosikazi Methembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansila Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi ezTDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezitshiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council uNkosikazi Nesisa Mpofu ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe ngeWhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucitshwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo. NginguBathabile Masuku.
Live Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.